Umnumzana Lungani Ndebele uthi ukubambana lokhu akusikho ukubambana kweqiniso.
Kunzima ukuthi ngikhulume ngithi irrelevant or not, ngoba yona ngikwayo iunity yangkhona mina angiyibali njenge-unity, ngoba i-unity nxa ngiyidefina mina ayisikho ukuthi khona kumele kube lo munye umuntu oyabe se-forced to unite with someone. Ngibona ngani i-unity is supposed to be by merit. Kwenzakala ngenxa yokuthi khona olunye uhlangothi lwase lushukuluzekile, lwasarenda, lwathi sicela ukuthi khona lingasaqhubeki lisibulala, sizwisise khonokho elisingene ejobhini lakhonokho elifuna sikwenze. So to me, I can't say there's any unity. Ngoba even singaze sikhangela country wide, to say unity in this country is taboo, because unity there's a large outcry for democracy. Unity is hands and gloves with the democracy.
Umnumzana Ndebele uqhubekele phambili wathi ukubambana kumele kube lasembonweni ukwenzela ukuthi kube yikubambana kweqiniso.
Ubandlululo soluluza umuntu oluningi kuleli lizwe, ngoba uzakhangeka ukuthi khona izini kususela le sasibuka kubandlulwana nge-race, amakhiwa kwabandlulwana ngemhlobo, kubandlulwana ngawesikini ne-nepotism. Kathesi ubandlululo olukhona ngolwe-opinion, olombono, sesibandlululana ngombono. And as long as we still have got i-leadership that can say phansi labantu abayilokhu, phansi labantu abayilokhu, akula unity ekhona.
Umnumzana Socks Mampena uthi lolu suku sokulikhefu nje elokuziphumulela.
Lokhu nje lusuku lokukhumbula izihlobo ezalahlekelwa imiphefumulo ngesikhathi sombhuqazwe, hhashi esokubambana. Akumele sikhumbule ukuthi lokhu kwenzelwa ukuthi ibutho leGugurawundi lime ukubulala abantu esigabeni seMathabeleland jikelele. Kungayisikho lokhu ngabe kuthiwa kwaqhubekela phambili isigaba sonke sasisaphela, ngabe khathesi mhlawumbe sokuhlala abanye abantu kulesi sigaba. So mbone ngani mina lolu suku akuzange kube lokubambana okwaba khona, kwaba nje lokumiswa kokubulawa kwabantu abangelacala. Yikho esikukhumbulayo namhlanje, sikhumbula nje kuphela imphefumulo, izihlobo, abangane, abazali bethu, okhulu nabogogo emakhaya ababengazi lutho, kodwa belahlekelwa imikhuhlane, belahlekelwa izimpilo zabo, belahlekelwa ngabantu ababo, belahlekelwa izihlobo kungela sizathu nje.
Abanye abanjengomnumzana Thabani Moyo bathi lolu suku akusilo lokubambana kuphela, kodwa ngolokukhumbula imphefumulo eyalahleka ngesikhathi sombhuqazwe, njalo kufanele abonayo bevume abakwenzayo.
Pele ilanga lokubambana lona leli esalitshelwa ngabadala, ngendlela esengibona ngayo mina, hayi sokumele kusetshenzwe ngendlela ezokuthi khona abantu sokumele becabange, becungule ukuthi khona sivela ngaphi, sifuna ukuya ngaphi njengabantu. Mangikhangele ngikhangele abantu be-region le yakithi yasemandebeleni, ukuthi khona abantu sokumele benze njani, ukuthi sivele imvelaphi yethu yokuthi sifuna ukuya ngaphi. Ngoba iningi lethu asisasebenzi, phela sesizisebenzi, ngoba nxa abadala bengasozi, nxa abantu bengasozi behlale phansi rather bekhulume ukuthi hayi sivelaphi, siyafuna ukuya ngaphi. Ingathi ngesilungu, plan for the future of our children and our grandchildren. There's nothing that we are doing. Avela kula zethu zingasisebenzi. So we're trying to say, sikhangelele senwaya amakhanda ukuthi kanti sivelaphi siyangaphi. Hayi, asihlali phansi sezinto eyiyo ukuthi abantu bethu nabazukulu bethu kusasa sibatshile into eyiyo okufanele siyitshile.
Lo nyaka ngumnyaka wesibili ilizwe lingenzanga umkhosi omkhulu njengeminyakeni. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.